Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuMpumpu 2024 muCape Sdobe. Endabeni zethu lamhlanje, idale leSenate lipasisa umthetho wePVO Bill.
Thina sinile ngokuthi iConstitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028 nozulu jikelele ikhuluma ngakho khonapho. So thina ezihamba e-revolution lathi sima nabantu.
Kulabalwa impi yenkululeko abathi kabasekeli imizamo yabanye babo labakubandla leZANU-PF yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu weZimbabwe Exporters Week othakazelelwa ngabathenga bedengisa impahla. Uyaxokozela kwinhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokela ngenkani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate kubikwa ukuba seliphasise umthetho we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill owesatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu. Amalunga edale leli akubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change kubikwa ukuba bebekhonona ngomthetho lo olakho ukuvalisa inhlanganiso ezicatshengelwa ukuba ziphikisana lohulumente weZimbabwe. Amalunga ebandla leZANU-PF athi umthetho lo uza kwenza ukuba abantu belandele okufiswa lilizwe hathi kusemakhanda abo. Inhlanganiso eziningi ezigoqela iyamazwe omhlaba, i-United Nations, yacela uhulumende weZimbabwe ukuba angabhasisi ibhili le ukube ibe ngumthetho welizwe. Sokumelelwe uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibhili le ibe ngumthetho. Kulabalwa impi yenkululeko abathi kabasekeli imizamo yabanye babo labakubandla leZANU-PF yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abanye abakucele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi akumelanga ibandla leZANU-PF lephule isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF athakazelela umbuso kaMnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lamanye amalunga enhlanganiso le okuthiwa asekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kubikwa ukuba udaba lolu luzakhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF emhlanganweni ozayo we-National People's Conference. Ake sizwe uMnumzana Nathan Mathibela ukukhela elinye icele lenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ekhuluma ngodaba lukaMnangagwa.
Umongameli watsho sobala wathi yenakala interest yokudlula imandate yakhe e-2028. Sesizabona lana ama-politicians abagijigijima ngiyabona ngokusebenzisa izimali zabo yibo abahamba sebe-employa la ma-veterans kanti bakwazi ukuthi siyalamba. So babuya bakunike lokhu kumbe bakunike i-4x4. Nanku suhambe siyegedini siyavalela abanye kathi sile abathi elephant in the room. I-welfare yabameli benkululeko iqakathekile. Imbangela yiyo esiyazi ukuthi imbangela yile and yiyo sizame ukuthi sibone ukuthi singaphuma njani embangeleni yena le. Kodwa sesingenele sokutsho ukuthi instead ukuthi sifocuse ngokusova i-welfare yama-comrades sekumele sikale nje ukuthi sime thina phakathi kwe
lime ngaphi ngodaba lolu olukamongameli ukuthi abiswe esikhundleni enxa yikho bengalibizanga becanta enxa.
Hayi baba, thina asilani lomongameli. Umongameli simlandele simzile sibili sobala ekhuluma ngokuthi ngala sifiso esokudlula imandate yakhe ka-2028. thina sihlonipha i-constitution elizwe. Wonke umuntu kumele ahloniphe i-constitution. So thina simile ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028. Lozulu jikelele ukhuluma ngakho khonapho. So thina as vanguard e-revolution nathi sima labantu ukuthi hayi ngaphambi kwe-2028 kuyabe sekwephula i-constitution ye.
Lo ngumnumzana Nathan Mathibela, Ethan Mathibela, okhokela elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ubekhokela lesitudio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okunye njalo okuhambelana nalo daba lolu kusigaba lapho esikhuluma khona ngezombusazwe. Kulamazwe ayisikhombisa alamakampani asemhlanganweni walonyaka weZim Exporters Week kobulawayo oqoqwele uhlangothi olubona ngokuthenga lokuthengiselana oleZim Trade. Abasembukisweni lo ovulwe okusemthethweni namhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi kulabasomabhizinisi bakwamanye amazwe abathakazelela impahla ethengiswa eZimbabwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amazwe asemhlanganweni lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Start Qala Tanga ophansi kohlangothi lukahulumende olweZim Trade emanyane lebhanga leStanbic leAfrica Exporter Importer Bank agoqela ele Angola, Botswana, Namibia, Mozambique, South Africa, Zambia leUnited Kingdom omele ibhanga leAfrica Export Import Bank. Umnumzana Ebuka Okaja uthi zinenge inhlelo abalazo ezincedisa amankampani athengisela kwamanye amazwe. Othenga izithelo lezilimo eZimbabwe owe Vita Fresh Produce eUnited Kingdom unkosazana Daniela Ivanova uthi bakhangelele ukuthengisa impahla enengi kulandela ukukhulumisana nalabanye osomabhizimusi emhlanganweni lo.
Been importing fresh fruits and vegetables from Zimbabwe for 15 years.
Sesileminyaka edlula ichumi lanhlano kuleli sithenga izithelo lezilimo njalo sizakhulisa ibhizimusi lethu. Sebekhona esikhulume labo ekufikeni kwami njalo uhlonze lwezilimo zakuleli liphezulu. Senza imali engange 10 million pounds ngomnyaka njalo eZimbabwe lihamba phambili.
Banengi abakhangelele ukuthuthukisa amabhizimusi abo njalo labaqakathekisa umhlangano weZimbabwe Exporters Week. Umnumzana Similo Nkala okuZim Trade uthi lesi isikhathi sokuthengisa yonke impahla elungiswa eZimbabwe.
Ekuqaliseni sivela ama buyers from 7 countries abavela komazwe anjengabo Botswana, South Africa, Zambia, Namibia, Angola, the UK and Mozambique.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya akathakazeleli okwenzakala eZimbabwe kwezamabhizimusi.
Futhi sikhathi sikhangelisisa ama minerals akhona. Akula abathi ngesikhiwa i-value addition kuthengiswa kungamatshe nje. Sizabe silokhu sihlupheka ukuzuza imali yangaphandle esiphaleni.
Evula okusemthethweni umhlangano lo, uMnangagwa ukhuthaze osomabhizimusi ukuba basebenzise ulwazi lwakulezi insuku olwe-artificial intelligence ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Navigating logistical challenges and trade finance solutions for exporters.
Lokhu kuzakwenza lokuba ibizo lethu likhuphuke emhlabeni jikelele. Abantu bemazweni bavele bayakhwabitha impahla zakuleli.
Uphinde wakhuthaza amankampani eZimbabwe ukuba athengise impahla yawo kwamanye amazwe. Umhlangano wabathengi labathengisi ugcitshwa kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lokuselela kwamanzi edolobheni lesitingwiza solufike ekuzinga elibi osokubangele ukuthi amagqoda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights alobele umanisipala emxwayisa ukuthi athathe amanyathelo okutholisa abahlali amanzi ngamatanka amabhawuzazi nsuku zonke nxa engafuni ukumangalelwa emthethwandaba. Athi ukwehluleka ukutholisa abantu amanzi yikwephula amalungelo. Udubo lwamanzi lubhakhile emadolobheni amaningi awuqela ebulawayo kobulawayo leHarare. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphotha amandla sehlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Echitungwiza kulodubo olukhulu olokuswelakala kwamanzi. Ezinye izakhamizi zithola amanzi amalanga amabili loma amathathu ngeviki, abanye ilanga elilodwa. Abanye balakho ukuqeda iviki yonke bengawatholi amanzi. Imbangela yalokhu yikuthi iChitungwiza kuthiwa kayila lapho ethatha khona amanzi esingathi idamu. Yikho ke ithenga amanzi kuHarare City Council. Kukanti iHarare City Council yona ilodubo lwayo olokuthi kayanelisi ukunika amanzi aneleyo ukuzakhamizi zayo, yenza i-water rationing. Yikho ke nxa ingaswela amanzi iyashotisa amanzi eChitungwiza. As long as i-council yeChitungwiza ithenga amanzi kuHarare City Council ingela source of water supply yayo, udubo lolu luzala lulokwe lukhona. So kule minyaka ethize lolu dubo lukhona, osekwenze izakhamizi ezinengi zigebhe izibholane. Ezinye izibholane zikhona ezikaminisipala kodwa zilutshwana, njalo indlela egetshwe ngayo yikuthi abantu bayahamba besiyafola bemelela ukukha amanzi ngemigqomo lezigubhu.
Lungaqedwa njani kahle kahle lolu du?
Okudingakalayo ukuthi ngabe iChitungwiza ingaba lendlela yokuba ledamu elingabanika amanzi kunganceda, ngoba okwakhathesi kabalalo idamu elingabanika amanzi aneleyo. Yikho okudingakalayo kakhulu khonokho ukuthi singathi ukuze udubo lwamanzi luphele. Okwesibili okungenzeka, yes, yabona bayagebha izibholane, kodwa ngabe bathi bangagebha izibholane kulokuthi bagebhe izibholane abantu besiyakukha ngemigomo, benze njengalokho sokusenziwa ngezinye izakhamizi ukuthi bangagebha kumbe isibholane baxhumanise izindlu zingaba lichumi loma ichumi lambili zikonekthwe kusibholane esisodwa. Kungcono abantu bathole amanzi ezimpompini, hathi ukuyakukha amanzi ngekhanda, ngoba silabanye abantu asebekhulile abanganelisiyo ukuthwala imigomo ekhanda, ikakhulu amapensioneer.
Umnumzana Albert Mazula ngumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Residence Trust wexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Ele Israel lithi selibulele umkhokheli omutsha weHamas uyayasinwa. Usina wangena esikhundleni lesi esasibanjwe u-Ismail Haniyeh, wabulawa libutho lakwele Israel ngesikhathi sithekelela kwele Iran. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umsekeli kamongameli wakwele Kenya, uMnumzana Rigathi Gachagua, usesesibhedlela. Ubekhangelelwa ukuba uza kuya edale le-Senate lapho etheswa khona icala lobukhohlakalo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, namhla siqathanisa okwenzakala kwamanye amazwe lakwele Melika ngemali yokhetho. Utabuka Ncube usethulela lolo daba.
Ukhetho lwemelika luyadula okumangalisayo. Ngo-2020 kwasetshenziswa imali edlula i-$16 billion kukhetho lwe-Congress lolokudinga umongameli. Lokhu kugoqela imali eyasetshenziswa ngabangena kukhetho lukamongameli, Senate lolwe-House, amabandla ezombusazwe labazimeleyo. Imali le ayigoqeli eyokuhlela lokuphatha ukhetho. Imali le inzima ukubala ngoba iphathwa ezigabeni njalo zigoqela inhlelo ezifana lokufundisa abavoti lezinye. Ngo-2018 abacubungulayo abe-Invest of North Carolina bathi ukhetho lwemelika lusebenzisa imali engaba ngamabhiliyoni amabili ngomnyaka. Imali yokukhankasa emelika iningi ukwedlula kwamanye amazwe. Ukhetho lweBrithani ngomnyaka ka-2019 kwezombusazwe kwasetshenziswa imali eyisilinganiso songamachumi amane phansi kwaleyo eyasetshenziswa kukhetho lemelika ngo-2020. Ngwele Australia amabandla ezombusazwe asebenzisa imali phose ingxenye yaleyo eyasetshenziswa kukhetho ngomnyaka olandelayo. Ele India ngo-2019 lasebenzisa imali eningi ngesikhathi sokhetho, lasebenzisa imali edlula ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho eMelika ngomnyaka ka-2016, kodwa yaba phansi kwaleyo eyasetshenziswa eMelika ngo-2020. Ngo-2020 kwasetshenziswa amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga e-Congress. Ele Brazil lalo lisebenzisa imali eningi kukhetho. Ngomnyaka ka-2022 lasebenzisa amabhiliyoni kukhetho. Imithetho yokukhankasela ukhetho yabunjwa ngenhloso yokwehlisa inani lemali esetshenziswa kukhetho lokwehlisa ukuthengwa kwamavoti. Elemelika lafaka umthetho wezemali ngo-1974 obetha imali ezingasetshenziswa kwimikhankaso yokhetho, kodwa ngomnyaka owalandelayo inkantolo ye-Supreme Court yakhupha ezinye izigaba zalomthetho isithi imali esetshenziswa kumkhankaso zivikelwa ngumthetho wokukhankasa. Ngo-2010 esinye isinqumo salinkantolo zakhupha njalo ezinye izigaba. Izinqumo lezi sezibangele ukukhuphuka kwemali esetshenziswa kukhetho lwemelika kusukisela ngomnyaka ka-2000. Abancintisayo bayisebenzisani limali, iningi layo ngeyoku-advertise. Okunye njalo ngeyokuqhuba umkhankaso ukubhadala izisebenzi lokuhuga abanye ukuba bafake enye imali kumkhankaso. Ole mali eningi nguye onqobayo na? Hatshi, kodwa kuyake kwenzakale. Ngomnyaka ka-2022 ukukhetho lwama-midterms abayisilinganiso sofika 93% abaku-House nabedlula 82% abale mali eningi banqoba kukhetho. Onqoba kukhetho oluqhubekela phambili edinga imali yokukhankasela ukhetho oluzayo.
Lolu daba silethulelwe nguTabo Kancube. Njengokulithembisa kwethu, namhla sihlolisisa ukudonselana kwamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-National Liberation War Veterans Association kulandela ukukhethwa kwabakhokheli abatsha okuthiwa bephule umthetho bekhethwa. Kambe kukhona okunye okungabe kudunga inhlanganiso le? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, kanye lomnumzana Joseph Chuma umele iphelandaba jabalala ekudala lephalamende ekubandla lezanu PF. Uncube usungula lingxoxo.
Uyabona, nxa sikhuma ngento okuthiwa yidemokhrasi, sibalisele ukubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu okungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe iqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale, kuthengisela i-maturity ye-democracy yethu ukuthi kona abantu awasoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kuko konke lokho yikuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwanotana let's agree to disagree ngesikhiwa. At the end of the day omnye lomunye azimele ngalokhu akufunayo bakhona abanye abakhuluma ngodaba lokuthi kona bafuna u-2030 bakhona abanye bathi hashi isikhathi sesenele silandeleni khona okwafaka emthethweni bonke abantu bona labo ba-expressa izifiso zabo izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho and kimi ngibona ngantiwa yikho ukuthengisa imashuni ye-democracy ukuthi bona abantu it does not necessarily mean that singaba singawone eqembini singawona ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akusho ukuthi kona sebezabona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha ungathini ngakhonokho?
Ye ngiyamuzwa ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuza yangeke atshengise ukuba njengomgabe ahlale khaphana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabe kathi wayemkhiphe njani umgabe kodwa laba abanye laba bamela iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki bamtshengisa ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution akusiyo democracy la yikulandela iconstitution umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi ngumuntu akusiyo democracy ukujo njalo ngumuntu oyabe elahleka umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kamgabe kwazi wamngena selengqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka afele esikhundleni kufuneka azakhitshwe ngenkani so ke bayamthanda laba bathi kaphume lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume ahloniphe iconstitution akenze imaki kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution.
Ye Golide lapho yathi ubaba Ncube uthi hayi bo lokho asikho phela ukuthi usekele idemocracy lokho kungazana kukhanti kumaninginiki nje
andiyabona khonokho yidemocracy futhi Ncube engumkhwenyana wami nje so laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo kubalulekile kakhulu ubani imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana kungabi le victimization of uthi yena ucaba ngendlani akwanto embi khonapho yikho mna ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeswe elifana nayo even nxa sigele indawo zama-constitutional i-constitutional umthetho owabunjwa ngabantu ukunjelwa abantu ongatshintshwa ngitsho ngasiphi isikhathi futhi kodwa-ke njengoba ngithiyo mina abantu balelungelo lokubona ngendlela ezishiyeneyo yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hhayi sokwanele u-2028 ekwana la umdala kaphumule abanye besithi hhayi ngaqhubeke up to 2030 aqede ivision yakhe konke lokhu imibono efakwa ngabantu akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo suqasa ukuthethisa kumbe suqasa ufuna uba opinionated wena ukuthi okwakho umbono wakho ube yiwo ophivelayo asha kumnanga kube njalo.
Ye baba Ncube ugqiba khonapho amaphitshane baba.
Ye engikucabangayo ukuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala iconstitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukuze uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangisa okwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. Ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho wabona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokho angisoze ngikwenze lokho futhi sithanda ukukholwa ukuthi njengoba lokhu bakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile laba abafundi bakhe abangathi bayalahleka.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Wezemidlalo uyaxokozela kwinhlanganiso yemidlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association okulomunye ofisa ukuba ngumgcinisihlalo wayo ozama ukuguqula isisekelo sombuso wenhlanganiso le ukwenzela ukuthi ayikhokhele, kubika uJoseph Njanje.
Inkokheli zesigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelelayo melela kuzifundo zabo ze-ordinary level okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba leyi simple because football now is we're in a global village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena nxa isikhiwa singaphumi uyela u-5 oko lalawo afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. I requirement leni ya supporter mina.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le. U-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozelelo ludaba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona abavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O-levels. Like your former footballers, former national team captain, someone who has captained your national team for 10 years, and then you say, awukwane on account that out of 5 O-levels. And the 5 O-levels lay all is kiwa in the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island uMichael Maseko laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifootball uma sengiphathwa ngesikolo othwaye izifa apho umuntu wakhona kuyafanele le 5 O-levels angiyiboni ngoba even amaplayers amanye sinawo awafundanga. Ibhola sibata about education, ibhola about ama skills okhela nje. So yindlela ama former players ke njengoba ke sinawo former players shuthi indlela avaleka phandle yini na ngathanda nje ukukhona umuntu olwazi lebhola ebe ngephatha ibhola kuphela ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona onama 5 O-levels okanawo.
Owakwaba isiphathamandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngamakhansila zethu yiwo futhi ayekhetha ubukhokhelo obasingene sedakela. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu babhizi bakhangela isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotelwe kuzamele avalwe engwenya ngemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenilisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kunhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluleyo besedolobheni lakobulawayo lapho aqhube khona umhlangano lwenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulumhlangano nokube lenkuthazo yokuba kulahlwe isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye lakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane we-breast cancer awareness month. Singakehlukanisike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lesenethi seliphasise umthetho we-PVO bill kuyaxokozela kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Ake isikhathi sasavumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani i-Live Talk iyalandela khona manje.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.